Tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani imthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlangula 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye.
Elintelo zezame ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishuthela kudala bafune sebenza nabanye.
Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga okuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo. Amatitshala ayabaleka eBinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yesikolo.
Yinto esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele bazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulukiswa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeli one.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alithumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi ngezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba le-Herald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni we-SABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. Umbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengavezi sobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani. Njalo kelezifuno or amaningi ayehlukeneyo, izane ibuya ifuna ukuthi ithatha abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo endintelo zezane into ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishisa kuqala bafune sebenza nabanye. If ukhangele i-history izaphu yaginywa kwezinkulumo zeneze kwagcina inyamalele phakathi kungasakhani kwenzakalani. I-economy yalunga esayidini yezane kuzokula namhlanje izaphu eyayirepresenta kakhulu ama-imaterialand nanamhlanje abantu ematerialand bakhala akula development emaseleni. So uyazibiza ma usisebenzisa lelo iliso lembali ukuthi njengoba nje o-SDC bebizwa lamanye amaphathi amancane intshontsho baphuma lani khona bana angithi sibakhangela njengabantu abamele abantu ababalandelayo. So uma bephuma uma ngithi intshontsho ukuthi o abantu bona ababamelelayo bazaphuma lani.
Nxa kuyikuthi bayahlala phansi umnumzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa, kahle kahle kuyini obona ungani bengakukhulumisana ngakho okungayisikho hulumende womanyana?
I think nje umnyakazo into yabo efuna ukuthi ayenze uma ehlala phansi leChamisa ukuthi amcile amenze laye. And unfortunately kulisiza ukuthi mina ngeyami umbono i-MTC nayo asho bantu abamsulwa vele. So bengagcina nje sokuphilene kwatiwana ama-positions. Of course kuzayenzala ukwayenzala ngo-2008 mhlawumbe igcine nje sokusiba ngcono in terms of i-economy. But like ma ukhangela i-system sokukhangela le kuhlahla akula nto enhle going forward ezophuma ngoba those people bafana kulokuntu kithembanyana okuncane abantu abakubonayo kuthamisa. But umuntu ole-political analysis edip uyabona ukuthi nje into one i-system zenu ziyafanana. Yikho abantu abaningi ama-political analysis awuthi inhlalakahle engekho nezimayo manje ngeye-system aso ye-party. Khona ungangitshela ukuthi umuntu owathi sefuna i-power wagijima wahlala phansi nomgabe wa-advise umgabe ukuthamisa angayenza yiphi into le-system entsha yena wagcine se-advise umgabe.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Kulokusilela kwamatitshala eBinga, ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabhavuza baba ngoba ilokhu zena into ekhona lapha amatitsha amaningi kade evela ngapha emashoneni. So ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi kabasakwanisa ukuthi bebuyele ngibo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sebesokusele sokula amatitsha 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local because kupha bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi.
Ziningi okunganani izikolo ezilo dubo lona lona
ngapha eBinga? Ingathi almost zonke izikolo because njengangapha kuward engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshitongo ngale esinamagonde primary school lalapha kuyi-annex echampongo ekapuba vele ngathi everywhere vele ngathi abantu labana babuya bebaningi baviswa ngapha emadebheleni ngathi emadebheleni yonke but eBinga ngapha vele babuya babiku bafawa ngapha but esimanje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ukukhatshana langibo okuthi vele ukuthi kungena abantu abangapha because i-government ithi kayikwanisa ukuyimploya kathesi.
Manje kuhamba kanjani, abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations?
Yikho kwehlulayo kwezinye isikolo njengekabuka secondary badinga omunye abanye izakhamizi ababengama-temporary teachers sebefundisayo even kuma-primary school lapho champongo lapha. So kuyindlela yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga ama-local abantwana abaqeda o-form 6 abanye abavela kuma-colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika amabhakedi amanga gagi because imali kayikho so abantu abana babhadala ma abantu abayamba legalani ebhadala etemu ebhadala igalon so kuyakuthi unenamba enganani ukuthi abantu abangikhona ekuthole lokho yabe kubhadala ngakho
manje selike lakhuluma yini lezi phatha amandla zikahulumende kumbe yena uMP
ya uMP bayakwazi ama-MP bethu silama-MP abayi-2 bayakwazi into eyazakalayo even o-chief bayakwazi bazama ukuthi beyimele elokhu zini njengoba izinto zoba zonke zithatha political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto kakhona vele abantu even ama-councillors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ukanye sokuyabe sokubuya abanye abantu sebekuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njalo okuyizinto kakhona ama-MP awesibile ukuthi into eyenzakalayo because yanti ngabantu abahlala emizini ngama-local people abo
Hello ke ngumnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Lokhu sikudabalunye. Siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliamente umnumzana Joel Gabuza ongwebandla le MDC.
Lo yithi ongaba yinkinga ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama teacher manje the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke amabhasi labo fuel abatholakali. That could be one reason, although angingacheki ukuthi ngibone size ziri ukuthi yiziphi izikole eziningi. But generally izikole eziningi zile challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba ethi adinga okuyimandlana kwake kobulawayo ebhenki. Sasakwanisa ukuthi ephenduke after a day, useyahlala maybe 1 week, 2 weeks. Lokho esamelele ukuthi imali zikwane ukuthi iphendule emsebenzini. So that's enye problem esikhanya ingalimaza izikole eziningi. Then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele amatitsha bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-Ministry of Education. Kanti bathi bona ku-primary one teacher kufanele bela abantwana abayi-35-45 khonapho. So yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inamba ingaba ilitshwana. Teacher besibamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi. Kula matisha yabe nikwe i-government.
Njengoba kukhanya kulo dubo olunje abantwana bayapasa yini esigabeni?
Kungapaswa njani umntwana engelatitsha? Yini umntwana upasiswa ngutitsha? Ungakhangela ama-results ka-last time, last examination. Kwakhanya sobari ukuthi math north kwaba ngenye nje izindawo ezatshaya kubo ama-percentages inani lilutshwana kakhulu ekhulwini. So ama-percentages e-pass rate e-math north ayemalutshwana. Kwaba lezi zathu eziningi. Esinye isizathu yisho zona sokuthi amatitsha ayasilela indawo eziningi. Ukuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi oluzwa ngabantwana. So those are some of ama-challenges esala sikhala ngawo. Zama ukutshela uhulumende but kukhanya akuzwakali manje.
Lona udubo lona lolo esiyasiluzwe lokubana kuhanjiswa amatitsha la. Angazi isihlobo sesigaba lubhahe njani khona ngapha
lo indaba yeziningi udubo lukhona lona lolu uyathola ukuthi amatitsha bayakwanisa ukuthi bebe khona bezame nje ukuthi bebe bekhuluma bekhiliza lapha lalapha ngathi phela ukukhuluma kuthiyeni le culture ngoba umntwana nxa efundiswa ngelanguage kufanele efundiswe langesiko la lo language ayisebenzisayo uteacher enalo. So yathola ukuthi esikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa ingoma zakhonale abangazaziyo, behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelana lokhu abakudlalayo ekhaya. So kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhle kuthi lo teacher labantwana khonapha. Udubo lukhona sibili ngingabhoti indawo eziningi edinga hazi lutshwane izikore ezilamatitsha ayimele yakhulumisa isidonga.
Hello ke ngumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliamente ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etiyeneyo. Iphephandaba le The Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu owayetshayela imota emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemota eyayithwele imali yagenqukayo kwafa umuntu oyedwa ababili balimala yena umnumzana Mpofu wabasiza. Wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu $100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lembobho emibili. iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwehlisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo Chekecha eShurugwi, lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangochekecha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini, kwesinye isikhathi babe bengela makondomu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilaleleke amazwi abalaleli bethu abestudio 7 abathumela ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina +1 202 465 0318.
Uyazi isalibonani kustudio 7 mina umnangagwa ngimuzwa kahle, uyabona ngabe libuze mina bengizophendula kahle. Uyabona ibond into ebifuneka kuyo umdala lo, ngabe ukhiphe zona imali zamanyamazwe waliyenza ibond lelo labalodwa belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibondi alilamandla yikuthi kune currency yakwamanye amazwe. Yazi abantu bamele bafunde enye into ekuphileni. Angithi wabona iZambia ikhambi yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Uipoint kamdala uqinisile uright, ibondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emkondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe yikuthi abantu ba-understand. Mina nga-understand mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so, mina ngisebenza eSouth Africa. Mina mangisuka eSouth Africa ngingena eBotswana, sifika egedini sithola vele kule ndawo eka government ukuthi utshintshe icurrency, uhlutshintshe irandi ulenze libe ipula. Uyabona? So leZimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency, mawuphethe irandi lifike liphelele border, utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe. Ilizwe lelana ngabe li-right lela? Lifuna nje umthetho, ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe angeke livuke vele lingalamthetho, umuye lomuye ezenzela okwakhe.
Salibonani kustudio 7 njani bakithi bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent, ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Ya lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile, ungabheka amaphathi wonke ngomabili, i-MDC layo iZANU-PF asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uzulu weZimbabwe uphila njani, kwenzakalani, ngaphi nina abanandaba, bona okwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo. Ukuthi beyiphumele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakala imisebenzi, kwenziwe njani, kukhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe, hayi inkani. Okwabo nje kuleke bephana ngamagama nje, uyabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona ezoneza ezifana lo ex-president efuna isikhundla nje, le mali labantu abayo nje. After that, wazi ubheke wona ama-minister, abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zaphetsheya, kodwa baziphethe izetifiketi bazasebenza. Basebenza ngapi? Ngoba ekhantri nakulalisi akula misebenzi. Baphuma bagcina besebenza emazweni okufana nalabo abantu abangafundanga. Ungazi lina maminista ngaze ngitsho ukuthi ngaze libafundise abantu abenu, okusalayo baphuma besebenza emazweni, okuyinto engacacanga vele engeke uze uyazi ukuthi kwenzakalani. Noma ulalela nje ama-politician bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho weZimbabwe, akuzwakali vela kulazi akula indlela ukuthi uqonda kuyani mina ngowami umbono ngokukhangela kwami ungathola ama minister wonke yala ama business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe so nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe kungabi le minister umuntu osebenza kugovernment eyenze i-business kuvalwe nje njengamanye ama-country laphumeleyo njengaku-America ku-South Africa umuntu ofuna ukusebenzela i-government asebenzele i-government umuntu ofuna ukuba yingusomabhizinisi ebe ngusomabhizinisi hhayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzela i-government imali yonke eyenzakala ezimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe and nxa kuqala i-corruption yibo abaqala i-corruption yesitolo ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa ngemali yokwamanye amazwe wona la ama-minister akhona ngiyabonga
njani basakazi be-studio 7 ngiyabonga leli thuba zocela ukuthi mbonga ubaba wami salileyo ngithi happy father's day baba khona ngasenkahi uphimba ngiyabonga baba ngundethe emhlabeni ngiyabonga ntathe indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami ngiyabonga
ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhlizweni zenu. Lamhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyo mbali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezano yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Maligwa.
Ukuthi kwasuke kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla. Basebebona izaphu lezipho njengesitha. Basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu zalwa yileli lizwe sokwathi izaphu lezipho. Yazingalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipha lezaphu yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ngithi amabhunu abone ukuthi hhayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasezonqoba ke ukhetho ikuthatha ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla lemathebheleleni kuyini okwakwenzakala kona
okwabangela lokho ukuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo i-majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu uthuthi iphathi yamandebele esingayivoteli kwakumele ukuthi izanu lezaphu zincintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo so umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethile yiphathi yamandebele yiphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa yakena imbali lokhu iphumise yaphambili
kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala lini bandla lelizwe jikelele ubona kusenzakala yini khona
ye kungenzakala sokuthiwa ukuthi labo abavuselela izaphu nokuqhuma umsebenzi wezaphu balombono onjani imbono abanye kulombono wokuthi kathi vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu iphathe elizwe lonke nxa sokwavela kwakubonakala kungangcono ibuyele endaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980 abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke ukuthi kukhangela yona i-politics isitshintshile sokunabo-MDC sokunabo-ZANU sokunabo amaphathi asemaningi akuseyi-ZANU lezapho so kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke wakhayela la i-ZANU ile ndawo zayo ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona so ungakukhangela i-politics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo i-ZANU la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwanzela khona i-MDC izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuzigxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona ekhula isuka khona
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanders Tshiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilokhu elaliyikho khona
ye ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011 akhona amajaha namantombazana angakhokhela okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala bakhona abadala abanyekade bezele behamba lokwakudabeni bavume ukuthi hhayi sokuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele ikhona ubukhokheli ngihambe ukona sikule ubukhokheli kwezaphu ngazake ngiqambe amagama kodwa hayi babukhona kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa e-America e-Britain baku-diaspora so kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-Congress ukuthi izaphu ye ku-Congress bengaya ku-Congress bavule sibili bekhethane kuhle umuntu uyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi ukwenze ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hhayi lo esimkhethile nje sibakhethileyo yibo sibili ingqonqethela ebantwini ade befuna ukukhetha kodwa hhayi abantu bakhona ngiyakwazi i-potential ikhona ekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani bengacabani bekwezijwara kuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane ibe ngantu asebecabana kodwa
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa lo-ke asoQueen Malikwa ngumnumzana Methusele Moyo umnumzana Methusele Moyo ke wayeyisikhulumeli sebandla lezaphu njalo eyintatheli zindaba kusasa ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yezaphu kusasa sizaxoxa ke lo nkosikazi Queen Malikwa Namna kusamamo ingoma ke emnandi ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.